Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 22 Mfufu 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezanu PF lijezise omela iChegudu West edalele parlamente umnumzana Dexter Nduna laphinda lathathela ipulazi owayengumkhokheli wabasakhulayo umnumzana Kutsanayi Chipanga.
Yinto engaqondanga leyo ukuthi umuntu okade kuzanu PF wathola umhlaba abe sewuthathelwa nxa esephumile kuzanu PF kumbe seqoshiwe kuzanu PF.
Ivandla le-MDC Alliance lithi uZulu engalisoli ngokungaqhubi ngemfanelo inhlelo zamadolobho lapho elibusa khona okufana lokusilela kwamanzi ngoba uhulumende nguye owehlulekayo.
Mahlabe Zulu, ngifuna ukulitshela mhlophe ukuthi amanzi ngawezinwa Zimbabwe Water Authority. Amadamu ngakahulumende abanjwe izinwa.
Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abathathu abavela kobulawayo ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Kwabanjwa igciwane le-coronavirus abanye njalo abangamachumi amabili lasiyangalombili bonke bengabakobulawayo. Umnumzana Joe Biden wedlula ngokuphindwe kathathu ukutshala imali yomkhankaso wokhetho lweMelika. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ivandla lezanu PF lithi selijezise umnumzana Dexter Nduna omela iChegudu West edalele parlamente ngoba engalandelanga iziqondiso zebandla ezokuthi kungenziwa khetho lwama-by-elections esigabeni sakhe lapho abikwa wayefuna ukufaka umuntu amfunayo ukuba ngukansila ka-Ward 2 lokubangela udlakela. Umgcinisihlalo wesigaba senkabazwe umnumzana Ziyambi Ziyambi wethule umbiko othi uNduna usemiswe ukuba lilunga lebandla okweminyaka emithathu kodwa engavuma ukuyafunda esikolo sebandla esifundisa usiko lwebandla eseHerbert Chitepo Ideological College engehliselwa isijeziso lesi kukhitshwe iminyaka emibili. Ngenyanga kaMbimbitho uZiyambi Ziyambi wetheswa icala lokubangela udlakela kulesi sigaba kubangwa sona isihlalo sikaWard 2 lesinye njalo isiphathamandla sebandla umnumzana Webster Shamu. Kunjalo nje leli bandla lithi selithathele ipulazi owake waba ngumkhokheli wabasakhulayo umnumzana Kutsanayi Chipanga ngemva kokwala isicelo sakhe sesibili sokuthi avunyelwe njalo ukuba lilunga lebandla. Isikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Patrick Chinamasa utshele intatheli zindaba izolo ukuthi idale le-Politburo lale kwamukela uChipanga ngoba watshengisa ukudelela inkokheli yaleli bandla esebenzelana lecele lebandla elithiwa yi-G40. Ngokunjalo uChinamasa uthe sebemthathela leli plazi aliphiwa inkokheli ye-G40 egoqela umnumzana Jonathan Moyo lomnumzana Sevia Kasukuwere. Uthi uChipanga waphiwa leli plazi ngaphandle komthetho lapho wakumele kwakhelwe khona ikoliji leManicaland State University. Umnumzana Chipanga wabotshwa waseqotshwa kuzanu PF ngemva kokugenqulwa kukamnumzana Robert Mugabe libutho ngomnyaka ka-2017. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi ecubungulayo zombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Yinto engaqondanga leyo ukuthi umuntu okade kuzanu PF wathola umhlaba abe sewuthathelwa nxa esephumile kuzanu PF kumbe seqoshiwe kuzanu PF. Ngokuba nxa kusabiwa umhlaba kawufanelanga wabelwe abantu ngokuba bengamalunga ezanu PF kodwa kumele baba wabelwe lowo umhlaba ngokuba beyizizalwane zeZimbabwe, citizens of Zimbabwe, hayi members of ZANU PF. Ngakho ke lento igange kakhulu eyenzakalayo kumele ingavunyelwa ukuthi iqhubeke isenziwa. Umuntu okade kuZANU PF abelwe umhlaba nxa esephumile kuZANU PF kumele awugcine umhlaba lowo ngoba wawuphiwa hayi ngobe ngweZANU PF kodwa eyizizalwane zeZimbabwe.
Khona abanye sesike sezwa kuthiwa sebethathelwa amaplazi njengoChipanga ngoba sebexotshiwe kuZANU PF. Ungathi lokho kuvezani?
Kuveza kahle kamhlophe ukuthi engqondweni yeZANU PF umhlaba wabelwa abantu beZANU PF awabelwanga abantu beZimbabwe. Kanti ke njalo kuveza kahle kamhlophe ukuthi baqondile abalweni abalungelwa abantu, baqondile abasemhlabeni wonke jikelele abathi umhlaba kawabiwanga ngendlela ndileyo Zimbabwe ngokuba wawuthathwa kubelungu usabelwa iZANU PF hayi izizalwane zeZimbabwe. Kanti ke sokusenziwa into egangileyo yokuthatha umhlaba wenziwe ube libhola lokugcina abantu beZANU PF njengalokhu vele kwakuyinjongo kwasekuqaleni. Into enjalo kayifanelanga yamukeleke noma kanjani. Abantu kumele kungakhathalele whether ube kuZANU kumbe ube ngaphi angathathelwa umhlaba nxa esephume kuZANU PF.
Uhulumende uthi ufuna ababe ku-G40 abafana loMzembe abaphephele kwele South Africa baphendukiswe ekhaya bazebhekana lamacala abetheswayo. Ubona ele South Africa likuvuma lokho?
Akusento elula ngokuba kulomthetho eSouth Africa mhlambe ngabe bebathatha kwenye indawo eliganga nje ebuswa ngendlela engekho emthethweni engelamthetho kubanana republic bekuzaba lula. YiSouth Africa liyana ile constitution lomthetho ile independent judiciary, akulula kangako ukuthi uthole umuntu eSouth Africa umlethe la. Kuzamele baveze ubufakazi obucacileyo obuzakwamukelwa zinkantolo zeSouth Africa ukuthi ubufakazi obuveza kahle kamhlophe ukuthi laba bantu bona kuze kufike kesibangeni sokuthi sebengabuyiselwa emuva. Kuzakhangelwa i-extradition treaty yakhona ukuthi isemthethweni yini, ukuthi amalungelo alabo abantu azafika hle emthethweni eZimbabwe, ukuthi asoze baphathwe kabi, ukuthi bazathoniswa ngendlela efaneleyo, ukuthi bazathoniswa ngendlela esemthethweni esinipha amalungelo abo. Konke lokho kuzakhangelwa bengakasuswa eSouth Africa balethe eZimbabwe. Asomdlalo ke lo, kuzaba nzima ukuthi iZimbabwe bathole balethe ngapha eZimbabwe.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula izombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba lunye, ibandla leZANU PF lithi aliseyikuqhuba umhlangano walo omkhulu weminyaka yonke we-Annual People's Conference obukhangelelwe ngompalakazi ukwenzela kwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus, njalo lizakwazisa abalandeli balo ukuthi umbuthano lo uzakwenziwa nini. Lokhu kuphuma emhlanganweni lentatheli zindaba oqutshwe ngemva komhlangano wedale le-Politburo izolo ntambama eHarare. Lumhlangano ubukhokhelwa iziphathamandla zeZANU PF ezibalisa umnumzana Patrick Chinamasa, Victor Matemadanda, Tafatswa Mgwadi, lo David Barrenyatwa. Umnumzana Chinamasa uthe izisebenzi zikahulumende aziseyikuvunyelwa ukuphatheka kukhetho lwama-District Coordinating Committees aleli bandla ngoba umthetho waleli bandla awukuvumi. Ukuze sihlaziye lolu daba lokunye okuhlafunwe kulumhlangano, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla sebandla leZANU PF umnumzana Joseph Chuma, yena oncome phose zonke izinqumo ezithethweyo ngaphandle kwesokuthathela wayelilunga laleli bandla umnumzana Khudzanayi Chipanga ipulazi.
Endabeni kaKhudzanayi Chipanga siyakwazi ukuba indaba yakhe uyabona wabhala yaya ku-disciplinary committee, yaya la ku-Politburo. Angihlali khona mina, angisolunga la ngikhona, angiye ngabakwazi ubana izizathu zabo kuyini, kodwa ngiyathemba ubana izizathu zabo zikhona and ngiyathemba ubana laye uyatshelwa izizathu zakhe ezenzela ukubana bebeke bemalele ukungena. Kodwa njengomntwana othi ufisa uba kuZANU PF, ngithemba laye uzayala elokhu ezama ngamandla ke wonke ukuthi kona baze bamamukele. Into kuphela engingayihlola, ngingasola omunye umuntu ongasuka athi wona sebefuna ukumthathela iplazi lakhe. Lokhu kuyabe kuyinto embi kakhulu ngoba iplazi kube ngithi umhlaba into yesizwe lansonke seZimbabwe akukhathelekile ubana uyabe kuzana uPF kumbe ukuliphi ibandla kumbe awusoweze politics umhlaba lilungelo lomuntu wonke ngakho ke I would like to encourage in abezana uPF lingenzi njalo ubana lethathele uJibanga iplazi lakhe ngoba akusikho kona ukundiscourage njalo abantu ababe befuna ukulokuza ukufaka umoya nalowana ukuthi wena akathathele iplazi lakhe it is wrong akumelanga umuntu athathele iplazi lakhe ngencwadi kasolunga lezana uPF kumele abe kwazi ukuthi yena umntana weZimbabwe ngumntana womhlabathi angabe lephamanzela izana uPF kodwa umhlaba lilungelo lakhe omele ukuhlale elalo laye njengomuntu wonke nje oweZimbabwe so yeah ibandla lezana uPF lelaye ilungelo lokuyala ukumreadmitter kodwa okomhlaba kumele kwazakala ubana hayi ulalo la ilungelo lobana abe nomhlaba njengesizalwane salaba kwelakithi
kuke ukuthi izisebenzi zikahulumende zingaphatheki ngokhetho lokubandla lezana uPF kuye
Well, umuntu wonke olelungelo lokubana abhilwe ngethu certain party and lokho kumele kuhlale kusaziwa kodwa kukhona futhi ku-constitution unqabela izisebenzi zikahulumende ukubana bephumele egcekeni ngento ezinjalo nxa kungatshintshwa ye sesingavumela ke njengalokho kwenziwa e-China e-China siyakwazi ubana amalunga kahulumende abasebenzela uhulumende bavele bangamalunga futhi awe-CPC i-Communist Party of China ngapha bethethe futhi izikhundla kuphathi ngapha beyathatha izikhundla uhulumende kodwa thina ngenxa yokuthi i-constitution yethu iyakwala lokho thina singabantu abalandela i-constitution lokhu kumele umuntu ocabangayo kuhle umuntu ovulekileyo atshayele izana uPF ihlombe ubana hayi bayalandela umthetho bayalandela i-constitution Zimbabwe
Politburo yeZanu PF icabange ukuthi idlulisele phambili umhlangano wayo weannual conference ngenxa yeCovid-19
kuyathengiselwa bana ibandla elibusayo libandla elinikela ezempilo zabantu kuqala kula konke bese ngathi kona njengoba yilesibusayo asikwenzeni kuphela kodwa bese sifaka abantu engozini ukuthi kona bagcine bebanjwa into le eCovid-19 sobeze kuhle kakhulu yiko kuthengisela ukubusa okulengqondo ukubusa ukhangelele abantu hathi ukubusa ngobudlwangudlwangu ukubusa ngokuba selfish even le igala leyenziwayo kuyinto enhle njalo bayenze kuhle ukuthi bayibise ngapha komlawayo kuthengisela ubana into yonke ihambela ngenzwele eHarare njalo khona kwantu bayenze ibe yi-virtual gala kuyathengisela khona kwana konke ukuthi hayi impilo kumele iqhubekele siya phambili kuze kutholakale indlela yokuvimbela i-COVID-19 lakho futhi izanu PF lokhu sawucabanga khona ukuthi mhlawumbe i-conference yethu siyenze virtual ukuthi omnye lomunye lapho ahlala khona konangale sikwenza nge-technology le enja kuyancomeka lokho
lo ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abathathu abakobulawayo ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamachumi amabili lasithoba minombili 28 ababanjwe igcikwane le-coronavirus elizweni bonke bengakobulawayo. Asebebhubhile sebengamakhulu amabili lamachumi amathathu lasithupha 236. Ibandla le-MDC Alliance lithi ukwehluleka ukupha uZulu imfanelo zakhe ezikhangelelwe kobomanisipala ikakhulu amanzi akumelanga kuphiwe umlandu ibandla leli. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sikhala ngamanzi kobulawayo azake sibone uhlupho lolu lokho esabakhona lapha kobulawayo. Since 1890 amabhunu engena la kuze kufika umnyaka ophelileyo udubo lwamanzi elukhona azake balubone abahlali bakobulawayo
manje khona lokho kungaba kubangelwa yini
umbuzo lo mkhulu kakhulu ngoba lingayekela ukunanzelela ukuthi iMDC Alliance councillors ziyavoxa noma iBBC iBulawayo City Council iyavoxa, iHarare local government municipality iyavoxa, iMashinga kube njalo ilizwe lifika eVictoria Falls. Mahlabe Zulu, ngifuna ukulitshela mhlophe ukuthi amanzi ngawezinwa Zimbabwe Water Authority. Amadamu ngakahulumende abanjwe izinwa. Yikho ke liza kunanzelela ukuthi umnyaka ikampeni edlulayo uminister we-local government wadiliza izikwelede zonke kuma-city council, wathi abantu abalezikwelede sezifile, abantu bathaya ukhwelo bathaba. Kusuka mhlanokho amadorobho wonke kasadonsanga kahle ngenxa yokuthi imali yahle yabhidlika ngestrategi zokukhampena okwenziwa nguchombo ekhampeni elizanu PF. Angiyangizwisisa. Khathesi koBulawayo akunamanzi, abantu sebetshaya into ngaphansi besithi ama-council le-councillors lama-councillor abo kawenzi msebenzi. Liyake lizibuze na ukuthi iBulawayo sikhule kangakanani. Iphosi iyefika ePlumtree, iyefika eNyama Yendlovu, iyefika eNtaba Zinduna. Si idorobho elikhulu kodwa ungathi uyananzelela kule disproportionate uma sesikhangela amanzi ukuthi avela ngaphi. Uhulumende uyafunda ukwakha izindlu indawo yonke ekhampena kufaka igarikayi njani njani, kanti amanzi avela ngaphi? Amanzi ngakazinwa. Thina beMDC sesicubungule sabona ukuthi amadama akoBulawayo lokhu akhwa nguSmith elokugcina ngelika-1975. Onxema omzingwane bonke labo akhiwa i-independence iveli ngekho. Yikho ke ukuchaphaza abantu abaku-council lama-councillors aMDC Alliance, uhulumende uzakhama amanzi esenzela ukuthi abantu bakoBulawayo bazonde ibandla elilama-councillors. Ngabe kuthi iBulawayo ilama-councillor eZanu PF, ngabe Mtshabezi water ngabe vele sigcwele yeza.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi umongameli Emmerson Mnangagwa usecebise amalunga ebandla leZanu PF ukuthi angasebenzisi izikhundla zawo ukwenza ukungethembeki, ikakhulu ngalesi sikhathi kusenziwa ukhetho lwama-District Coordinating Committee. Umnangagwa ubikwa ethule la amazwi kumhlangano wedale lebandla le-Politburo. Iphephandaba le-Chronicle lithi kulamadoda amahlanu abothiweyo eBaitbridge izolo acatshangelwa ukuthi ngabanye bakaJohn Sithole obesezakala ngelokuthi Kheda odudulwe ngamapholisa ngeviki edluleyo wafa. UKheda wathumba abantu abalithumi obavalela kwenye indlu, wadubulana namapholisa ezama ukumbopha okwamahola adlula ithumi lani andubana adutshulwe afe. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Hello basakazi abahle, ngiyalibingelela lonke Studio 7 wonke amazwi baba amahle kanye labandla lami MDC ekhokhelwa ngumama Makhuphe. Ngithi bantu bakithi asine sibe lesinenke MDC party yaziwayo yakudala i-original yaqashwa ngo-99. Le alliance yakubo kungamabandla abambeneyo aso party, kodwa namhlanje sesizwa ukuthiwa yiparty. Thina sakwazi ukuthi ihighland ingadlala, le-Cape ingadlala, kumbe ziye South Africa zibuya ziyabuyela emathinyeni abo. kodwa lokho sesikubona ukuthi vele bokuza udlala isoro ezanu PF G40 liyakubona mhlophe bakithi kithi iMDCT uthoko izanu PF ayi ngisho siyala thina ngoba nxa ufuna ukuvotelwa ususithu sahlala abantu bezimbabwe ayisikho kufanele abantu sikhulumisane sihlale one table sikhulume sizwane ukukhuluma lezanu PF ayisukuthi sesijeni ibandla lezanu PF thina abantu MDCT silungisa ezelizwe sifuna ukuthi sithi sivotelwa silungisile abantu bezimbabwe besidla besutha singasathisi abantu bezimbabwe mina ngikhuluma sekwanda south mamasimo ngithanda ukuthi ibandla lami bakithi khona liku-standing committee ngicela liyekele ukusiyangisa the national liyekele ukusiyangisa siyakwazi i-acting president wethu umama Khuphi asiyenzeni idemokhrasi ekhululekileyo sizibonakalise emhlabeni wonke jikelele ukuthi thina singabantu be-MDCT u-acting president wethu singaphikisani laye siyenze khona okusasikwenza ukuba kuthangela ukuthi akula muntu omcontestayo besicela likhulume labo monzola bangangani bathi bamnike i-chance once ngo-2023 sizanqoba ngiyabonga thank you
sanibonani bantu bakithi rinjani ngezindawo hayi uyabona ngeqiniso abantu asikuthi zanu-PF bayizonda abantu bazonda izizo zabo ezimbi abantu bezanu-PF balezenzo ezimbi kakhulu kuzondwa izenzo zomuntu ngendlela abayenza ngakhona abaphilisa uzulu ngakhona buka manje abantu bayabotshwa nokuthi babotshelwani batheswa macala bani just nje kufunakala ukuthi abantu bethathelwe imali ngokubhadaliswa abantu amabheyili yinto eyenziwa izanu-PF yiwutsotsi okuyenziwa izanu-PF ukuthathela abantu imali kanti abantu babebotshelwe macala bani angakhulunywayo phela angeke ubophele umuntu ukuthi usola izezwe ezimbi usola i-corruption kwathi nomnakabo yena obulala abantu egcekeni othumba abantu libalele emini orepa abafazi waye engabotshwa yena uzobotshela ukuthi umuntu uzama ukutshotezela udlakela yinto ongayibophela umuntu naleyo after that ubuye umbhadalise ibheyili ithathe leyo mali icala lelo ulibiza cala bani angithi uyabona vele ukuthi izanu-PF yindlela yokuthathela abantu izimali yindlela yokuhlukumeza abantu ilizwe lela ukulunga kwalo likhatshana kakhulu ngenxa yezanu-PF ngenxa yezizo zabo ezimbi omnakako abakhe betshintshe abantwana bethu bakhulele edubeni namanje sikhulele edubeni labantwana bethu bekhulele khona futhi abantu bezanu-PF abakhe bezinuka amakhwapha bekhe betshintshe indlela abahamba ngayo ebi babili laba bantu laba bangcolile laba bantu laba sihlupheka nje sihlukumezekile enhliziyweni zethu asithole ukuphila ngenxa yabo lamasela la ngenxa ababulali laba sesikhathele laba bantu akusekanto eyifunayo le phathi le vele nokuba bebhizi bethi bazovotela ngubani umuntu ongavotela izanu-PF akhona mntu abawathandayo umhlaba wonke bayaziwa laba ngesezabeni ezimbi lezi abazenza ebantwini
ngiyabingelela basakazi bakastudio 7 engibathandayo abahle negama lenkosi yethu Jesu Kristu Msindisi. Mina ke ngiyijaha lale kwelecholotsho kuze lo mfula umaza mnyama khona phana kwamayeza ekhaya kwesikankomo. Ngeke ngisho igama lami kodwa nangokukhathazeka enginakho ngezwe lakithi elaseZimbabwe langokudideka kwethu abantu basesindebeleni esingalamahloni impela ngoba siloku esiphikisana ngokuthi makhuphe siloku esitshaniswa ngabantu bempumalanga amakhanda. Shua abantu besindebeleni esasuka le history phansi inkomo eRogers Bekile still siloku esisapota bona abantu basempumalanga sibili why sonke singaye kumthwakazi once masisole umakhuphe ukuthi mhlambe kulabona abantu abangasesishoneni asiyeni kumthwakazi once ngoba yiyo vele emele thina abasesindebeleni. Ngiyaxolisa ukuba kakhulu ngamagama anjalo kodwa nje ngiqinisile ngicela umbiko wami nawo kufundwe ngicela izilabi ivoice yami kufundwe Studio 7 ngiyacela ngenhliziyo yami enhle ngiyakwazi ukuthi baningi esishayayo ucingo esifaka kuWhatsApp lapho kodwa nje ngikhathazekile mani ngabantu bakithi abasindebeleni badidekile impela ngiyabonga sihlobo zami ngisindaba ngisuke ngihlile ukukhuluma ngibe lamaphimbo kakhulu ngoba ngayibona ihistory yakithi iqala ukuthi sarozwa kanjani sibhekile ngo-1980 sithathele ilizwe sibhekile nasilithethe siziphila silithethe ilizwe lela but anyway unkulunkulu uzasikhulula ngelinye ilanga.
Sanibonani basakazi nabathandi be-Studio 7 lolo khuluma ngugift Sonduku basakazi zikhona into ezimbili lapho ezingamphathi kahle sibonile ijaji lelo uthiwa umakonese likhiphe isinqumo lichitha izaphu lebhetshi likazulu kade befake udaba lokuthi umnankagwa akakhe eme ukugebha abantu ababulalayo ethi uzabangcwaba ngoba mawuzathi kona ufuna ukuyangcwaba abantu bakithi eMandebeleni engafuni ukuthi thina sibe part of that njalo exolise lalabo abantu abayenza ububi beboshwe nethu uzabangcwaba emzini yabo uzahamba labo khona le kibo emashoneni so umnanga akazama ukuthi ehloniphe abantu njalo simzwile lalo Minister of State and Security esithi yena yeso kulamaqembu MDC Alliance angenisa izikhali ngokungemthetho afuna ukumba phansi umbuso siyawazi amaqhinga ezana uthi ngesikhathi sebefuna ukubulala amaNdebele angithi bathi izaphu ifuna ukumba phansi uhulumeni izaphi lezikhali kanti izikhali zezana uyayizifihle emaplazini ezaphu so siyayazi
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele esivela ngapha kwele Melika sobusele amalanga aphezulu kancane kule chumi ukuthi kuyiwe kukhetho lokudinga umongameli. Umkhankaso kamnumzana Joe Biden usithi utshale imali yokukhankasa edlula ekamongameli Donald Trump ngokuphindwe kathathu. Kunombolo ezethulwe izolo emphakathini, umkhankaso kaBiden ubule mali engamadola afika phose izigidi ezimbili, 180.6 million. Kuthi uTrump yena ule mali ngamadola ayizigidi eziyisithupha lantathu, $63 million kuphela. Kodwa ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi ukuba le mali eningi kukhetho akuphathisi oncintisayo ukuthi anqobe njengalokhu ukwenzakala kunkosikazi Hillary Clinton. Kodwa uBiden ukhokhela lakucwaningo olwenziwa zinhlanganiso ezithiyeneyo olukhomba ukuthi kungavotwa namhlanje uTrump enganqotshwa ngesilinganiso esedlula ichumi ekhulwini, 10%. Okukhulu okubangela ukuthi abavoti bangani bayafulathela uTrump ikuthi usola ingcwethi zempilakahle ezilwisana legciwane le-coronavirus. Yena uTrump athi uZulu engelesabi lanxa lona selibulele izalwane zalelo lizwe ezedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili, 220,000. Sixoxe lomnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, simbuza ukuthi ubona njani amathuba kamnumzana Biden.
UBiden ukowalwisa ngaphambili, kodwa ke angithi izikhathi ziyachiyana. Ngesikhathi elwisa kwakungesinye isikhathi, lesi sikhathi laso eselwisa lapha sekungesinye isikhathi. Mina ngibona ngathi kazange abe lesikhathi esingcono sokulwisa umbuso njengazo nezi sikhathi. Isikhathi lapho kule corona khona, isikhathi lapho kule economy le esifahlakele, isikhathi sona lesi esinjengasona lesi, isikhathi esilo president ophambi kwakhe owehlukanisa abantu ngendlela enje. Ngoba ungathi uyakhangela uyehluleka ukumchothoza njengalabana abanye abadala ebakuchothoza labantu. Angathi uyamchothoza kungathi kuchaya edwaleni. So ngibona ngathi lesi sikhathi isikhathi sakhe. Nxa ehlulekile uyabe ehlulekile, kodwa ke ngibona ngathi isikhathi sakhe sokuthi athathe lo mbuso.
Yena ke umongameli Trump ubona amathuba akhe enjani?
Ye umongameli uTrump angaba lakho ukuthi abe lama chances okuwina. Kodwa ke nxa ukhangela sibili izinto zingathi zimhlanekele ukwedlula any other time. Akulanto yakhe embona ngathi ihamba kuhle, izinto zonke zingathi ziya against him. Ngisho kwakhathi sinxa ngikhangele into yona le ukuphathwa komkhuhlane we-corona virus, ngibona ngathi yiyo ezambuyisela emuva kakhulu. Angaba ama-chances elawo angali, kodwa ke hayi, ngibona ngathi ama-chances alawo mancinyane ukwedlula la aka-Biden. Ngoba okukhona lapha kufanele ukuthi kube lenye into eguqukileyo promise i 4 years lezi zezikhona ukhangela 4 years lezi ezilandelayo yikho ukubona kwami kula mfowethu
umnumzana Raphael Mthombeni sizalani seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le studio 7 ese Texas singakagqibi uhlelo lwethu lalamhlanje othi sikhangele inhloko zendaba ibandla lezanu PF lijezise omela iChegudu West edalele eParliament umnumzana Dexter Nduna laphinda lathathela iplazi owayengumkhokheli wabasakhulayo umnumzana Phutsanayi Jibanga silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje oluvalelisayo nguChris Gande abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com